Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 15 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele.
From a city wall of a spread, a transport you would buy a corner, which is 20 kilometers on Old Wanda Road.
Umzali wenguqu osanda ukuthatha umhlalaphansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi edlale iminyaka elithumi lanhlanu kwisigaba se-Premier Soccer League kanye laku-Division 1.
Into engayitshela abakhulayo secret ukuthi bengabambi njengevale mbanje ama-drugs mina angithi uthi akunathwa kodwa mina into onganathiyo ongabhemiyo so ngibona kwanisebenzela lapho.
Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela izokholo lezabatsha ziyalandela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele. Ukuze sizwe ubuningi ngalolu daba langendlela okunanzwa ngayo amasiko esizwe sikamthwakazi sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi ovame ukuphatheka emkhosini yesintu njalo olilunga lebutho.
Akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphane kwafana kube lemikhosi into endala yasendulo so hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe ngahamba nami kwafana ke njengoba uyabumbona mina ke ngabe sengithintile sengikhuphile amabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlaba ezulu kwelikamthwakazi okwesindebeleni hayi kwahamba kahle kakhulu lonyaka sibone better turnout kubuya abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisalokhe singajabulisanga kakhulu sithi thina umphakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esiexpect ukuthi khona phana kumele ngabe mpela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli mpela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonisa isizwe esikuso thina singamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamachishi kwakulebutho kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siya sibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo.
Amabutho ahlukeneyo iqweqwe lwalukhona ibutho lenkwane lalikhona ibutho lenkosi lalikhona amachichi gaye ngezekele impela isibalo kunamachichi avelela kubotholotsho amachichi avelela ePlumtree amachichi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamachichi kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthukuthwe kwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenwala eyayiyo eyayisiba nesigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo lo umcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi umzilikazi njengomsunguli wesizwe wezwe owa kuthama mhlaka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mhlaka 5 September or na mhlaka 5 September enge Saturday weekend ukwenzela abantu nabo benelise ukuthi bathi kwaqa labasemsebenzini siyayiwa laphana ngo September.
Kulula ukuxoxa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebe khona bethi gwaqa
akona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu so kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa ugubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kamzilikazi Cultural Association kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sivisivile ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikuyini ongakukontributa laphana ukuthi abantu basuke bedlule ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources ayabedingeka lo nyaka kunjenje sigcine mbayimbaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from esithi wall besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela uxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyana odlulileyo wenqwala le kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko.
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko ngikhulele emgenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane so into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A-level elunye lwalo kwakuyisindebele ngisenzela nje ithando lwazo ngaphuma futhi nonkamisa A-level ngiphela 5 points so aba umuntu nje othanda usiko nga ngikhula nje sasidlala lapha emadaleni sidlala uthaka lapha nasigijimisana impela sifaka amasaka lapha sisenza le mkhonto lamahawu sidlalisana laphana umuntu umuntu akhule ethanda usiko le-culture ngiyayithanda kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi lubhidlizwa amabomo usiko lusulu kukhanye impela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle abantwana sebefundiswa ulimi kungathi luyaxegaxega into enjalo iyagcina iphuma kakhulu ukuthi ube busy ngosiko.
Lowo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi othakazelela ezamasiko njalo elilunga lebutho esixoxelaye ecingweni eseJohannesburg wele South Africa ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Jerry Ncube oweVillage 9 ANC. Umnumzana Ncube ukhala ngamathuba abatsha abasanda kuqeda isikolo.
Mina ngoba yakhathesi ndi 18 years but ngakhangela abantu abalingana lami ubuningi babo banatha bayabhima abasebenzi. Abanye bakhona yibo abacina sebetyontsha. Ngindaba zokuthi kuswelakala imisebenzi mina nxa ngikhangela mbona ngani ukuswelakala kwemisebenzi okwenza kuze kube njalo lamankazana yikho okwenza ukuthi azithwale emancane ngoba lapha ningakhangela abaningi lapha ensiza engafika ku-grade 7 abadala abathi bekhala ngokuthi abala mali ukuthi abantwana beqhubeke besiya esikolo labantwana sebeswela even ama-project abangawayenza ukuthi beze bekwanise ukuthi bephile labo amankazana kwesinye isikhathi yabe sekhanyela ngodubu abe khanyelane nalo ekhaya lapho asuka khona yena abezalwa khona ibona ukuthi maybe ngibo yabe sokunzima egcine esisiyayenda emncane ngendaba zokuthi engxenye yabe sebona ukuthi umfana lwana ngibo bathola something okungcono kula ngibo but mina ngokubona kwami mbona ngani yabe kuthwa kule misebenzi abayenzayo ngabe abakwenzi khonoko
ni okunye okubi osokubangelwa yikuselakala kwemisebenzi lokho
abanye bakhona
ngabhema ama drugs abangamankazana laba abanye bakhona babhema ama drugs abanye bezithwale bebancane abangabafana abanye balimazana bebulalana kudalwa ikhonoko ukuthi imisebenzi akula ngoba ma ulento yokwenza mina amboni ukuthi mina ngendlela engicabanga ngayo elongu le something oyenzayo amboni ukuthi ungaye ungaba lesikhathi sokucabanga ukuthi alimaza umuntu mbu ugamula umuntu ngebhemba awungeke ucabange ngoba uyakule something oyenzayo ukwazi ukuthi ngento leyo uthona uyenza ntambama uchayisa uyabudini uyabufuna ukulala awubi lesikhathi sokuthi ucabange into ezingekho right
icebo obubona sengathi lingaphathisa kakhulu ekuqedeni lolu dubo yiliphi njalo ngubani ofanele akhokhele indlela eyokuthi kuqede udubo lo
sicela uhulumende ebesincedise sicela izandla zakho ukuthi asincedise sikwanise ukuthi lathi sibe nje something esiyenzayo like ezama-youth kube lama project amaningi ningatshiyeneyo ama project anjengokuthunga njengokufuya inkukhu njengokulima maningi vele ama project esingawayenza even ukufundela amanye ama course for free obuilding wathi wathi behambe bengena ngezindawo kube lani le mfundiso ebakhona umntwana lomntwana abe le choice yakhe azikhethele wonke ama youth abe elesifiso esinjengesami azikhethele yena umsebenzi abe funa ukuwenza ungaba lezi zinto eziningi ezenziwayo ngibona ngani kungaba ngcono kakhulu so hayi ukukhokheleni lokhana izimbona ngani even yena upresident ukuthi uma ngaba lesifiso sokuthi esincedise noma kungaba le dune elingafisa ukuthi lisincedise thina siyakwanisa ukuzimela njengabatsha mina njengami ukuzimela ngiyakwanisa even noma ngathiwa ngimele abanye isayizami ngingakwanisa ukuzimela ngoba mina ngifisa ukuthi ngibe nekusasa elihle angifuni ukumosha ikusasa lami so thina into esiyidinga kakhulu luncedo from kuhulumende kumbe ku-any donor elingakwanisa ukuthi lisincedise sikwanise ukuhluma lathi sibe le something sizimele njengama-youth njengentsha yonke
kodwa-ke abanye ingakhulu abadala bathi hatshi abatsha abalezinsuku abafuni ukusebenza ukubona njani lokho
mina mbona ngani ukuyabe kusenza umntwana angafuni ukusebenza yimfundiso abesuka layo ekhaya le mpilo yakhe ayiphila ngibo ngoba liyabona ukuthi namananzelela isikhathi esiningi abanye abantwana ukubenza beze bengafuni ukusebenza yikuthi ngibo uyabe indlela ababemphethe ngayo babebemphethe njengeqanda njalo bengamfundisi ukuthi empilweni kumele afunde ukuzimela
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-village 9 ensiza okhala ngamathuba abatsha asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutaboka Ncube
siyabonga Taboka ngesizwe ezokholo
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla
simbonge uNkulunkulu Jehova wethu ubana uvumile ubana thina isaphila silizwe leli lizwi lanamhlanje ngoba nakuba yinhlanhla kubana silizwe angazi angitsho kabi abanye ingxenye yikulizwa kokugcina leli lizwi lanamhlanje leli ilizwi esihlanganelalo kuvuselelwa umoya sibehlukana esilithola encwadini kaIsaya chapter 59 ivesi lika-164 ngabona kwenzela abangabe belikhuthile ngokukhawuleza sizabala sukela kuvesi 1 bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe yayinzima ukuba ingezwa 2 Keba bubi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi verse 4 akakho memeza ngokulunga akakho wahlolela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi izihlobo zenkosi ezithandekileyo sikhulumile nje ngamanga lokwenza ukubi engathi ngokwabafokazana kodwa ke ikhona enye into esuka ngombono wami ibe isiqalekiso yikuthi labo abasikhokhelayo njengoba ngitshile obaba yibo kumele bakhokhele emagumeni kodwa labo obaba abanye imilomo yabo ebantwaneni lapha lakubomama ikhipha izinto eziyizibozi ezingafanelanga kube buhlungu kakhulu ke nxa sesikhangela emphakathini ikakhulu labo okumele babe izibonelo zokusebenza kahle labantu manje ke ngekuswelakala kwenhlanhla kumagumbi amane omhlaba sokungathi amanga yiwo ahamba phambili esingathi yifeshini uyezwa umuntu ongumkhokheli ekhwela phezu kwentaba abantu balalele bathi sesizakuzwa okuza sisiza kodwa bizwe amanga ahamba ngenyawo uNkulunkulu kube sengathi lakho kwela kithi ubunzima bukhona empumalanga entshonalanga enyakatho kanye lezansi abantu badinga indlela ukubana bakhululwe ebunzimeni lobo njalo bakhangelele kulabo ababaholayo ukubana abancedise njengoba beyizidalwa zikaNkulunkulu njengabo kodwa nxa kuyakhanya bonabo abaphambili beyibo abaqamba amanga laba abaphansi baza kwenzani ilizwe libhekane lendlala ilizwe libhekane lokoma ilizwe libhekane lezinto eziningi kuswelakala kwemisebenzi kuswelakala kukagetsi kuswelakala kwamanzi izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo lemithi abantu babe sebekhangelela kulabo abaphambi kwabo ukuthi nabi udubo lani luyalubona kodwa uye kuzwa bonabo abaphetheyo kungatsha ezitshiyene usukela phansi kusiya phezulu uzwe umuntu esitawula mntu abulawa yindlala ayisilo qiniso lelo kungakhulunywa uze umuntu ekusenze lokhu lalokhu lalokhu kodwa phansi kakubonakali unjengobaba othi ebantwaneni bantwa bami inhliziyo zenu zingakhathazeki lizasutha bayasuthana abantwana ungasukumanga wayasebenza ubaselele ungaze uthandaze uNkulunkulu ungenzi lutho uNkulunkulu uyakushaya indiva usuphendula ukuthi uNkulunkulu akekho kanti uNkulunkulu ulindele ubana ulunge ngaphakathi wenze izinto eziyizo uzelule isandla sakhe avule le ndlebe yakhe alalele imithandazo yenu asikhuleke nThixo engcwele sisindise ngokuba ngabalungileyo ngaphakathi singakafiki kuwe amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Maso uqala ukudlala umdlalo wenguqu esafunda esikolo semgqoqo primary school eselokishini lenkulumane kobulawayo njalo usuke lapho wadlalela iqembu leHighlanders labasakhulayo.
Ngathi njengomgqoqo ngasengiqala ukuyathrena kuma juniors eHighlanders amanda 10. Ikho ngaqala khona kuma juniors eHighlanders ngangikhotshwa ngu-Ali Papa Dube under 10, under 13 up to under 15 ngamuva ngawo the Stars uPapa lapho ngamuva khona sta the Stars.
Umasi uthe seleminyaka elithumi lanhlanu wathola ithuba lokuyadlala esikolweni yeHarare.
Badlala itournament okuthiwa yi-Chom Kings. Iblower province yayidlwa kufinal yeHarare province yayinabogogelele, o-Evans, nangayinabo-Colmore, St. Stanford Mube, Ozibana Ivandira, Le Trevor Piri, Mobile Ndlovu. So ngaba iplay of tournament kwa ngathola khona scholarship esokuya eHarare Akatashinet Soccer Academy eyayikhokhelelwa ngu-Dr. Regis Tsenga. Ngahlangana khona labo Onesimo Basera, ama-twins oPeter and Patrick Mbaiwa, ngahlangana lo Pride Afrenika, oElvis Meleka, Edward Sadumba, nabanye nje engingawaqambanga.
Ngesikhathi bedlalela iqembu le-Akatashinet Soccer Academy umasuku labanye bakhe bebefunda esikolo se-Lord Malvin esendaweni ye-Waterfalls eHarare, so naye sahle saba ngumadla ezinye.
Sakwanisa ukuthatha i-Coca-Cola Cup esayidlalela eKadoma, si-Lord Malvin esayenza saya-presenta iZimbabwe eZambia, lapho ezahlangana khona le Deluxe of Kennedy Mwene bedlalela iZambia ama-national team schools oyemalawi bantumbalo uJoseph Kamwendo. Ya, kwaba nzima kithi atho 14 saba ngunumber 3, but iplay of tournament yavela kithi u-Elvis Meleka logi goalkeeper of tournament waba ngowethu uKnowledge Jim.
Umasuku labanye bakhe bathe sebethe hluthu uDokotela uTsenga wabumba iqembu leHarare United ebelincintisa kusigaba seNorthern Region Division 1. Kuthe ngo-2008 uTsenga esechiye umdlalo wenguqu umasuku labanye bakhe basuke beyisishiyagalombili besiyadlalela iqembu le-Shooting Stars.
2008 yikho lapho engaqala khona ukudlala ku-Premier. Bahlala la ma-players afana lo Leo Kurauzone, Edimashiri, Labo Msalat, Elliot Matika, kocha Mike Matibanyika. Uye wesuke lathi ku academy, so wayenga still coach khona ngale. Sasi 8 and sonke si 8 sadlala first 11 Shooting Stars. After 2 years ngawo motivation, ngadlala ngawo motivation 2010. Apo sathatha khona league as a motivation team.
Iningi labadlali akhule labo kudala bathatha umhlala phansi njalo umasuku uthi okubangele ukuthi adonse isikhathi eside kangaka edlala kuze nalaphezulu ukuziphatha.
So from 2008 up to 2023 isecret about mina yokuzigcina lokuhlala mbonthi ngifit into enzidlayo ngiyahambelana lento engiyenzayo umsebenzi wami yini. Into engayitshela abanye abakhulayo secret ukuthi bengabambi into ezifana lembanje ama-drugs. Mina angiyithutha kunathwa, kodwa mina anathi ngumuntu onganathiyo ongabhemiyo, so ngibona kwanisebenzela lapho.
Umasuku uzalelwe edolobheni lakoBulawayo ngomnyaka 1987 njalo ukhulele elokitshini leNkulumane. Amanye amaqembu awadlaleleyo ngabalisa i-Howmine, Bulawayo City, Talent Vision kanye leNdoni Sakusa. Uthe ngemva kokuthatha umhlalaphansi wabhekisa amabombo kwelengilandi njalo uthi uyake ihlangane labanye abadlali yadlala labo kudala kwele Zimbabwe ababalisa uMilton Ncube, uThomas Sweswe, uMomoyo, uEdmond Muzane namo kanye labanye bezidlalela nje beselula amathambo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesizwe umculi wengoma zomdumo we-disco uSikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies, bona abaphakulule iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Ni nama Golden Ladies bacula bese eMzansi yena ke inzalo yaseMandebeleni
Ndlovu ngidabuka phansi khona le ematop ezintabeni esigabeni seWhitewater. Ngifunde eWhitewater, ngikhulele khona eWhitewater. Mase ngikhulile ngasuka ngaye South Africa kula engihlala khona njalo engisebenza khona. 2018 hambe ngaya eDalum Studio ngaya record i-album yami yokuqala nqa, irekhoda ngubaba uDenchanda i-album yami usigcwele ngamazwe. Then ngokuswelakala kwenhlanhla 2019 ubaba uDenchanda wasayashona, ngasuka ke ngaya kubaba uNgwenya uMoses Ngwenya, the Black Moses Westwood Brothers, ngayenza another album khona la ebizwa ukuthi Iwalala Wasala, ngambe khapha ngubaba uFred Gwala uMadamara Choman.
Usule lapho wagcina ezimela yedwa kwezomculo ukhani.
In 2021 I decided to open my own group, to create my own group actually. So I group yami ngayibiza ukuthi yi Golden Ladies. Ya ihamba nentombi enhle uDobuhle Malenz. Then you know Aida, yeah, is in Dombe and Hamba Nazo Golden Ladies. So it's my albums, I'm attached to see Golden Ladies. You know, Sabale, and you want me, na?
Lilamo Ezra Jesus Manna sengqathela sesiphuma kanje ke ngilokhanyi asethe begida njalo ubatshele abalale ukuthi bangawuthola ngapha umculo wenu njalo bengixhumana nawe njani
ama albums la ayatholakala online. You just Google or download Kanye Golden Rhythms featuring Golden Ladies uzithola zonke ingoma ozifunayo. Yes, then we want to book in anything sikhona si available. We are WhatsApp ku 0027 7182 42 7 06.
Umdumo wedisco ovela kusikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies. Wena abafanda wethula iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yamaNdebele umzilikazi bakhala abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulombuthano njalo kube losizo lo abangenelisiyo bafinyelele. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.